Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 6 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Into yenzakeleyo ifanele ngamapolitics zentandane. Basebenzi kuthi bafanele mina ilandwe inqubo yeNational Chairman Felix Maka and Raymond Kombe. Sesifika laphana basebenzi kuthi bona kulabanye benesikadinga basinika amaresults ukuthi bafanele. Basebenzi kuthi basebenzisa umlandwe wokwenza udakela.
Kubotshwa inkokheli yebandla le-MDCT yakobulawayo elithumi lasithupha egoqela umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempelasonto edluleyo.
Ilontshi le itsho ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayisaba bathi politics is a dead game. It is not. Ipolitics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihluphisizwe. Kube selibona ukuthi lingancedisa njani abantu.
Abalwela amalungelo abesifazane eZimbabwe sebephawula umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kunhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho. Izizalane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zithi seziphilela evalweni ngemva kokuzwa ukuthi umkhuhlane weListeria usubulele abantu abanengi uvela ekudleni okugoqela iPoloni, iRussian sausage lezinye inyama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa akobulawayo lamhlanje abophe inkokheli yebandla le-MDC elithumi lasithupha phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempelasonto lapho kulimele abanye abasekeli baleli bandla. Ababothiweyo laba babalisa umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda ungumgcini sihlalo njalo wesigaba sakobulawayo kuleli bandla. Kuqhamuke udlakela emahofisini aleli bandla ngesonto lapho kade kusenziwa umhlangano ngenye inkokheli ebalisa umsekeli kamongameli inkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli sebandla umnumzana Obed Gudu lomqoqi wenhlelo umnumzana Bednico Bebe. Bonke laba kade besenza lomhlangano ngabaphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla. Kodwa ababothiwe laba bayelandula ukuthi yibo abenzelo ludlakela lapho okwajikitshelwa amatshe abulala amafastela ezimota lenye impahla kwalimala njalo abanye abanengi. Sixoxe lomlando Ncube omunye obothiweyo esesitokisini sebulawa Central Police Station lapho okuthiwa bazavalelwa khona okwanamhlanje.
Into eyenzakeleyo ifanele ngamapolitics zentandane. Basebenzi kuthi bafanele mina ilandwe inqubo yeNational Chairman Felix Maka and Raymond Kombe. Sesifika laphana basebenzi kuthi bona kulabanye benesikadinga basinika amaresults ukuthi bafanele. Basebenzi kuthi basebenzisa umlandwe wokwenza udlakela phakathi komphakathi. Okulicala esibuyalayo thina sithi asikwenzanga lokho. Okusethusayo ukuthi sithe thina sisizwa lapha. Atshela ukuthi hayi lingakali indawo besithole umbiko ovela phezulu. Njalo okusihlukuluzayo ukuthi kulabantu esibotshwe nabo abatshaywe ngu-Abednico Bebe lo uthi nezulu lo Alfred Nube balimele balencwadi labodokotela balamadokhethi bareportile futhi khona ukuthi batshaye. Kodwa ibababothiwe uBebe uzibuyele wazingenela kantanti lapho emapholiseni waziphumela. So kusuka kusikhathaza ukuthi kambe umthetho usungenela yini ukukhetha uhlangothi.
Manje bathi lizahamba nini emthethwandaba?
Kabakasiteli thina sithi mhlawumbe singahamba khona kusasa. Kodwa uyakwazi bayenelisa ukuthola futhi i-directive from above leyo abayitshoyo singahamba.
Kodwa kabalihlukuluzanga?
hayi ukuthi sikhulume zabasebenze khona ukuthi bavophe abantu abadilayo abale abareportileyo beyeke lo mamanga lelo abakhona konoko kuyasihlukuluza kakhulu.
Manje libangaki khona?
Silitshumi lani.
Like lakhulumisana la magqwetha yini? Akhona amagqwetha alimelayo?
Ye, akhona amagqwetha asincedisayo sibili lapho. Into esihlukuluzayo ukuthi ungakhangela bonke ubukhokheli beprovinsi yakwaBulawayo yibo bubothiweyo. Bonke okutsho ukuthi kambe ubukhokheli bonke bade besilwa lutilijela amatshi.
Akula abavela kwezinye indawo ababothiweyo ezingasokobulawa?
Hayi, babophi ubukhokheli bakwaBulawayo bonke.
Alo ke umnumzana Mlandu Ncube isiphatha amandla sebandla le MDCT njalo engukansela wedolobho lakoBulawayo ubexoxa le Studio 7 ecingweni esestoksini seBulawayo Central Police Station. Abalwela amalungelo abesifazane sebephawule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kunhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho olubizwa ngokuthi yi-50-50 Advocacy Campaign and Women's Manifesto. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abesifazane bakhuthazwe njalo ukuba base uhulumende idale lephalamende kanye labamabandla ezombusazwe lezinye inhlangothi zemphakathini emthethwandaba ukuzethesa umlando wokwehluleka ukulandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezijonge ukuthuthukisa abesifazane elizweni. Bewuhaya ingoma eziphezulu kokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lezinye inhlangothi zonke zomphakathi emhlanganweni owenzelwe ehoteleni ye-Harare International Conference Center, HICC, okwethulwa lumkhankaso kuyinyanga yokunanza imisebenzi yentuthuko yabesifazane ekaMbimbitho. Obengumhlonitshwa kiwo umlawuli wedale lephalamende, umnumzana Jacob Francis Mdenda, uthi uqakathekile ukuba abesifazane baphakame balwele amalungelo abo agoqela ukuphatheka kwezombusazwe.
Lapha ngitsho ukuthi omama kumele baphakame babe sentendeni yombuso ekukhokheleni eParliament, ekukhokheleni kumahlandlo wonke aqondane nokubuswa kwelizwe. Yikwesilitshoyo lapha. Yiko-ke sicela ukuthi omama basebenze nabobaba ukuze bathuthukise impilo yabo ekukhokhele njengobomama.
Umphathi ntambo obona ngezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uchasisa ukuba kungani uqakathekile umkhosi walamhla lapho okuphawulwe umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuphatheka labo kwezombusazwe.
Ilontshi le itsho ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayisaba bathi politics is a dirty game. It is not. Politics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihluphisizwe libe selibona ukuthi lingancedisa njani abantu. So ilontshi le iqakathekile, ibiza omama bonke ukuthi babuye bazejoyina i-decision making.
Umsekeli kamabhalane wedale lephalamende unkosazana Helen Dingane ulandisa ngokufuqe abohlangothilo besifazane edale lephalamende ukuthi basungule umkhankaso.
Omama ikakhulu i-Women's Parliamentary Caucus bakubona sokudingakala ukuthi njengoba sesiza kuya kuma-elections this year bebona ukuthi abasoze benelise ukufika ku-50-50 representation ukuthi balingane labesilisa. Basebebona kungcono ukuthi beqalise ukuthi bekampeyinele ukuthi kube le 50-50. Yikho babhala i-manifesto le ukuthi omama bayisebenzise to advocate ukuthi omama balingane labobaba kuma-elections abuyayo konke awe-parliament lawe-local government.
Omela abakhubazekileyo edale lephalamende uSenator Anna Shiri uthi lumkhankaso kakumelanga uchiye ngaphandle abesifazane lamantombazane akhubazekileyo.
Lapha sithi abakhubazekileyo bomama labo ngabafazi labo labomama labo kabanikwe isikhundla ku-50-50 abakhubazekileyo lapha eZimbabwe yi-15% yabantu bonke beZimbabwe. So sina sithi ku-50% leyo kakhube i-15% kaibe reserved for abamama abakhubazekileyo ukuthi sonke sihambe ndawonye, sonke siphumelele njengelizwe leZimbabwe. So bomama abakhubazekileyo labo sifuna ukuthi bayiphakathi kwe-50-50.
Abesifazane laba abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathembise ukusebenzelana ukuthuthukisa imikhankaso enje esithe yaphawulwa egoqela owe-Women's Manifesto, Women's Election, The Pledge kanye lowe-50-50 Advocacy Campaign. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kweSouth Africa zithi sezidlela evalweni ngemva kokuqhamuka komkhuhlane weListeria osubulele abantu abafika amakhulu phose amabili uvela ekudleni kwenyama ethengwa vele isilungele ukudliwa efana lePoloni lamaRussian sausage. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kweSouth Africa.
Iningi labakhulumela Studio 7 bathi besabele ukuthi umkhuhlane weListeria kungenzeka sebelawo loba bazawuthola njengoba ukudla okutholakala kikho igciwane elibangela lomkhuhlane yikho abakudla phose nsuku zonke. Enkulumeni ayethule kwabezindaba izolo umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Aaron Mutswaledi uthi inhlolisiso isenziwe ikhombisa ukuthi umkhuhlane weListeriosis uvela ekudleni okubalisa iPoloni, iRussian sausages, Vienna's, lezi nyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa kwatholakala njalo emagumeni amankampani athile enza lokhu kudla.
We advise members of the public to avoid all processed meat products.
Kuthaza umphakathi ukuthi ungadli imhlobo yalezi inyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa. Kufanele bame ukudla lezo nyama.
Lokhu sekulethe ukwesaba kakhulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Unkosazana Mesimbundla uthi besabele kakhulu abantu babo.
Ingethuse kakhulu lami nginje ngoba abantwana bethu uma besikolweni sibalungiselela lokho kudla amapaloni abo maviana ochizi okuyizinto kakhulu ezidlula ukwenziwa ukuthiwa zikulungele ukudliwa okuyikuthi impilo zabantwana zisengozini kakhulu.
Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Greatman Mkhwebu uthi sebesesaba ukudla loba yipi inyama.
Sesesaba ukuthi sithenge ukudla ngoba asikhona ukuzilimela sifuye isiphile emashop. So le nto mpela ingathi letha ukwesaba ukukhulu. Mina njengam sengisesaba vele. Njalo ngicwayisa abantu laniqaphelani bantu, umkhuhlane ungene sizophela ngokudla okhiqizwa leyo emashop. So themba abantu ngoba sithembekile emashop kanti wasibulalayo futhi.
Kusenjalo iZimbabwe sethule umgoqo ovimbela ukuthengwa kwenhlobo yalezi nyama kwele South Africa ngenjongo yokunqabela ukungena kwalo mkhuhlane elizweni. Kodwa ke sizalo seZimbabwe kwele South Africa umnumzana Sifiso Khulumane ukuthaza uhulumende ukuthi enze okuphezulu kwalokho.
Health department sicela ukuthi igqugquzele ngokusemandleni ukusiza umphakathi ukuze bephephe kule inkinga emalokishini, ema-township, ema-suburb abantu bazi ngokusheshsha ngoba impilo is very important. We live life once. Please siyacela uhulumende.
Ngokwamanje uhulumende wakwele South Africa uselaye ukuthi imihlobo yonke yalezi nyama ibuyiselwe ezitolo nazo zibuyisele lapho enziwe khona ukuze ichiswe ilahlwe. Igciwane elibangela lomkhuhlane litholakala kakhulu kwezemvelo ezibalisa umhlabathi, amanzi, isihlahla, inyama nokunye sikuthola ezinyamazaneni, ezithelweni kanye lempideni. Okwamanje kwele South Africa usubulela abantu abaphose bafike amakhulu amabili 180 wahlasela abaphose bafike inkulungwane eyodwa. Melesiro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ukusigaba sesibili senhlelo lapho esikhangela ukwenzakala kubandla le-MDCT lamhlanje. Abanye abantu babona ngani imfakamnumzana Morgan Tsvangirai yadalela ibandla alikhokhelayo alikhokhele okweminyaka edlula elithumi lasikhombisa ubunzima besithi ibandla le-MDCT lahle langcwatshwa laye ngoba wehluleka ukulimanyanisa ngomnyaka ka-2005 ngesikhathi sokuhlubuka kukamnumzana Welshman Ncube labanye ayisungule labo ibandla le-MDC. Okuningi sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esiphalo ludaba ekobulawayo.
Elezimbabwe liphakathi kokulungiselela ukhetho njalo abantu lokhe besabhalisela ukuvota loba nje sekuqhamuke ubudlwangudlwangu ebandleni le-MDCT osekuthiye iningi labantu lisola kakubi lezi zehlakalo zodlakela njalo abanye basola yena umuyi uMorgan Tsvangirai obekhokhela leli bandla bethi ukungalandeli isisekelo sombuso kungabe kuyikho okudale ingxabano esele imemetheka esedlule. Langesikhathi esaphila uMongameli Tsvangirai bekusiba lobudlwangudlwangu ebandleni kuze kutshaywe omnumzana Welshman Ncube, onkosikazi Priscilla Miserambu Imushonga, onkosikazi Trudy Stevenson labanye, kodwa khathesi busuke badlodlomala sebubhekiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Okhankasela ukuba lilunga ledalele parliamente ebulawayo South, umnumzana Joshua Mzacangulube ulandisa imbali yobudlwangudlwangu ku-MDCT.
Ube ngasomkhokheli oqotho ngoba yena vele ngokwakhe kazange alandele isisekelo sombuso webandla labo. Njalo uTsvangirai umuntu ade ngontando kayiphikiswa ngakhaya isikhathi kuphuma owelsman kuphuma labo Gibson bebanga into aqedakaliyo ube ngafuni ukuphikiswa khona okwenzakalayo yikho kutshengisela ukuthi yena ade yikho khona sokuphuma sobala ukuthi akade kwenza khona owaya ama-radical abantu bechabantu yinto esiphuma ngobukhokheli bakuthi bekungasobukhokheli ade kulobuqotho phakathi.
Umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uma ekhangela imbali ye-MDCT umuyi uTsvangirai ubengahlukananga lo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe.
Uyadanisa ukuzwa abantu beZimbabwe beqamba amanga ikakhulu labo abakubandla likaMorgan Tsvangirai elalikhokhelwa nguMorgan Tsvangirai besithi yena uTsvangirai ube ngumuntu othanda ukuthula lokubambanisa abantu. Kusukisela kwasekuqaleni uMorgan Tsvangirai kazange abe ngumuntu obambanisa abantu. Simbone sehlukanisa abantu kusukisela ngo-2005 kulandela izehlakalo zonke ezigoqele ukufika lapho kwathiwa khona uWelshman Ncube ngo-2005 eHarare kuzotshawa uMakhuphe kobulawayo. Kuzofika lakathesi langemva kokuthi eselanda ukufa lapho esabona efaka abo-vice president ababili abagoqela uMzori loChamisa.
Evumelana labanye unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi abe-MDCT kumele bazibuthe ngoba ubudlova ababenzayo bulakho ukuphazamisa ukhetho esibhekane lalo.
The late MDCT leader ubaba Morgan Tsvangirai contributed kakhulu kusituation yonale esibonayo ku-MDCT by adding ama-vice president amabili. But osokuqakatheke kakhulu khathesi kunje yikuthi imuli ye-MDCT babheke phambili babona ukuthi i-MDCT is a major player in the alliance. Bona ngokwabo bayalida nge-example yokubambana. Umama uThokozani Khuphe lo baba uChamisa khathesi as things stand yibo okumele bathathe i-equal responsibility of uniting the party.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi okwenzakala ku-MDCT yimpumela yobukhokheli bukamuyi obulakho ukuphazamisa hashi umanyano we-MDC Alliance kuphela kodwa izwe lonke jikelele.
Okwenzakalayo ebandleni leli kusobala ukubana ubaba uTsvangirai wehlulekile ukutshengisa ubukhokheli bakhe isikhathi sonke engumongameli webandla leli kuze kwefika esikhathini esithiya. Wehlulekile ukuvuthanisa abantu abamlandelayo ebafake ndawonye, njalo lokhu kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho, hayi kuwalayensi kuphela kodwa elizwe lonke leli, ngoba ubudlwangudlwangu loba sebebutshengisa buzaaffekta abantu bonke eZimbabwe jikelele, njengoba sesiqalisile ukubona abantu belimazana nani nani.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thamani Ncube uthi uhlupho olukhona yikuthi eAfrika sakhela amabandla emuntwini, nanko ibandla leMDCT kungathi langcwatshwa lo wayengumkhokheli walo.
Uhlupho esinalo kwezombusazo weAfrika kumbe oweZimbabwe yonke jikelele esesilubona seluvela kathesi kwiMDC yikuthi khona sakha amabandla phezu kwabantu, abantu labo nxa bengasefa amabandla lawo ebeseswele ukuthi khona aqhubeka njani.
Ubudlwangudlwangu obuku-MDCT sebuchiye umhlaba ubambe owangaphansi, lamanye amalunga aleli bandla ayanyekile okwamagama ngoba iningi belikhanyelele ukuba lizavusa ilizwe abantu baphume ebuzimeni bombuso weZANU-PF. Umlawuli wedale lephalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda namhlanje emhlanganweni labesifazana abasuka kunhlanganiso ezehlukeneyo lamanye amalunga edale lephalamende uthe ngabe kuyenzeka bekuza kuba kuhle ukuthi umuyi uTsvangirai avuke abone okwenzakalayo, kodwa isisekelo sombuso yisho esingamela ngoba ngeke asavuka. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Leso bekuyisigaba sesibili senhlelo ezinhlanu lapho esikhangela ingxabangxoza esiyehlele ibandla eliphikisayo ele-MDCT ngemva kokubhubha kamuye umnumzana Morgan Tsvangirai okhokhele leli bandla okweminyaka phose elithumi lathoba minwembili. Lingakhuthwa isigaba sesithathu salolu hlelo kusasa lapho esikhangela ukuthi kuyini okungafundwa inkokheli MDCT ngobukhokheli obulohlonzi bukamuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo owamanyanisa uZulu wonke weZimbabwe ngesikhathi sakhe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngingumike hobe umsakazi weStudio 7 ngitshe ngithathe leli thuba ukulinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lobasakhulayo olwethe connection ngo8 ntambama lamhlanje kuhlelo sixoxa ngokuthuthuka kwabatsha, sibona ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhokhele ibandla leMDCT njalo abe nguye ozamela umanyano weMDC Alliance ukhetho lwalonyaka encintisana nalo mongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu sekulethe idlabuzane abasakhulayo beZimbabwe ukuze bafise ukuba sezikhundleni zaphezulu kunhlangothi zonke zempilo, ngaba kwezombusazwe, kwezamabhizimusi lezinye. Uyakujabulela na ukubona osakhulayo esiba lesikhundla esiqakathekile kanjalo? Kuyakunika idlabuzane na lokuba lesifiso sokuthuthuka lawe? Nanti thuba, ngena kuhlelo usitshele. Thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ungasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyebolenjini kuFacebook.
Ake sizwe udaba luveza umbono kahulumende weleMelika.
Amalwecatsha awe-ISIS kwele Syria lakwele Iraq asehlulwe ngamabutho akwele Iraq, Syrian Democratic Forces, lomanyano we-Global Coalition to Defeat ISIS. Izigodlo zamalwecatsha la sezibhidlikile kuthi-ke njalo lohlelo lwabo lokuthatha ngodlame kumhlabathi wamazwe atshiyeneyo soluvinjwe ngamabutho. Kodwa-ke lokhu akutsho ukuthi amalwecatsha la asephelelwe ngumphako. Lokhu ezimisele ukukhahlameza abantu emhlabeni wonke jikelele. Obona ngezokulisana lamalwecatsha u-ambassador Nathan Sales wakweleMelika usanda kutshela umhlangano ohlolisisa ukulisana lamalwecatsha awe-ISIS ukuthi amalwecatsha la asedinga ezinye indlela zokulwa njengoba ebhuqwe ngamabutho kwezokulwisana ngezikhali ezijeneyo. Uthi ukulisana le ISIS akupheli ngoba zokungena kwelinye ihlandla njengoba amalocatsha la asebuyela emazweni achiyeneyo efuthelene njalo edlelana lezizalwane zamanye amazwe lapho ahlasela khona engekho enkundleni zokulisana ngemibhobho. Uthi kulabantu abaningi abafisa ukulwa labo hulumende babo besemakhaya abo bengazange baye kwele Iraq, Syria lamanye amazwe aziwa ngokuthi athandwa ngamalocatsha. Uthi lokhu kutsho ukuthi sokumele balwisane lamalocatsha emphakathini, kuvezelwane imibiko ngasese, kukhulunyiswane ebulenjini be-internet njalo kwenziwa okunye okuningi okokulwisana lamalocatsha la. Wonke lokhu kungenziwa kusetshenziswa iziqondiso zomthetho owethulwa yinhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele obizwa ngokuthi United Nations Security Council Resolution 2396. Kunengi okwenziwa ngaphansi kweziqondiso lezi okugoqela ukuba logwalo olujulileyo olulamagama amalocatsha, ukuvalela entilongweni amalocatsha lokuvimba imali okumele isetshenziswe ngamalocatsha.
Lolo ke bekuludaba luveza umbono kahulumende wele Melika. Ukuvinjwa kokuthengwa kwenyama ephekiweyo efana lamasochisi lepoloni okuvela eSouth Africa kungaphazamisa na umnotho welizwe leZimbabwe. Ele South Africa kunye leZimbabwe aphansi kwezivumelwano zokuthengiselana kumanyano weSADC awe SADC Free Trade Area. Ukumiswa kokuthenga inyama lokhu sekuthiye usomabhizimusi abaningi abathengisa inyama leyi sebethenga elizweni leZimbabwe lapho ebikwa ilentengo ephezulu kakhulu kulaleyo eSouth Africa. Umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga emazweni zithengisa elizweni e-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru, uthi ayisatholakali linyama ezitolo zeSouth Africa kulandela isinqumo sikahulumende.
Sitshelile amalunga ethu thina ukuthi bengathengi izinto lezi ezifana nabo sausages, ama rations, lokunye okulistile ezingavunyelwe ezicabangelwayo ukuthi zingayenza ukuthi umkhuhlane lowo ubambe abantu. So iqiniso umkhuhlane lowo ukhona plus abantu bayafa, abantu bachiya plus isupply yakhona vele ayisekho vele.
ELeZimbabwe libe ngelinye lamazwe angomakhelwane beSouth Africa agoqela iMalawi leMozambique asemise ukuthengwa kwenyama yakwele South Africa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane weListeria. Ingcwethe ecubungula izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi mpela umnotho weZimbabwe uzaphazamiseka kancane kulandela ukumiswa kokuthengwa kwenyama.
Ya umnotho vele nxa uqondane lempahla ezidengiswa ngaphandle ezidengiswa ngaphandle kwelizwe lezimpahla ezingena ngaphandle kwelizwe vele kuyaphambanisa ngoba abantu ama-business persons ama-business persons bana baye bevele beqondane lokwenza imali lama-commodities akhona. So ngibona ngathi ye kuqakathekile ukuthi uma kungaba lo mkhuhlane kubhanwe kodwa yeyi kuyaphambanisa.
Umkhuhlane weListeria lo waqala nyakenye kwesinye isikolo seSoweto kodwa kwathatha inyanga ezimbalwa ukuthi kwazakale imbangela yawo lokuthi uqhamuke ngapi. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba ebezilazo. Kumotho inkokheli yebandla leMDCT kobulawayo elithumi lasithupha ebalisa umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempela sonto edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.